Inkulungwane lenkulungwane zabantu abaphila lesimo sezempilakahle okufana lengculaza bathi impilo yabo isengozini ngoba bayabandlululwa izisebenzi zezibhedlela lemakilinika. Lokhu kuphume emhlanganweni wohlangothi zabantu abathiyeneyo abaphila lesimo sezempilakahle oqhutshwe koBulawayo. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni elwela amalungelo abakulolu hlangothi eyeVoice of the Voiceless, uNkosazana Miles Moyo uthi kunzima ukuthola usizo esibhedlela ngenxa yobandlululo.
Kulo bandlululo kakhulu lenzondo for abantu abaku-LGBT community esibhedlela. So kunzima ukuhamba khona uyethola usizo kakhulu mayelana lemikhuhlane yasemacansini. For isikhathi esiningi abantu bagcina bengahambi ukuyathola usizo ngoba besesaba ukuthi bazaphatha kabi kumbe bazahlekwa kumbe bazaxotshwa vele. Njalo eminye imikhuhlane uyezwa kuthiwa ubuye lo muntu othandana laye. So abantu babesesaba khona kufana ukuthi ebesekhuluma ukuthi hawu umuntu endinayo laye umfazi lingapha laye umfazi kumbe umuntu endinayo laye yindoda laye yindoda. Abanye ukuthi sebengaripoti emapholisini kumbe babotshwe. So isikhathi esiningi abantu abathandi uhamba bethole usizo ezibhedlela zikahulumente. Into eqakathekileyo ukuthi odokotela namanesi wonke umuntu osebenza esibhedlela afundiswe ukuphatha abantu ngenhlonipho njalo ngendlela efanayo. Ama-human rights akhangelele ukuthi aya ngawonke umuntu kungabi lokukhethana.
Obona ngocwaningo eVovo, uNkosikazi Sikhululekile Sibanda uthi imikhuhlane yengulamakhwa ibhahile ebantwini abakulolu hlangothi.
Kuma Lesbian imikhuhlane esihlangana layo mostly ngama-STI ukuhlangana lakho ezinye imikhuhlane lezi njengo-HIV which don't it's at a low risk ngoba kukalutshwane ukuthola ama-lesbi lama-bisexual.
Ophila lobulili obukhubazekileyo uMemory Mpofu uthi kuba nzima ukuthola usizo ezibhedlela ngoba esibhedlela kuyabaphica ukuba baphila njani kodwa babonga i-PSI ngokubamukela.
For thina kunzima because ngaze ngibe legcikwane engabe maybe ngilitholile emuntwini wami. Kuba nzima ukuthi ngithole uncedo or lo muntu wami sithole uncedo kumbe i-information ebhekane lathi mpelampela because izibhedlela eziningi babhekelelwa abantu ukubana kube ngumfazi wendoda. So uma sokubuya abantu abanjengathi kusuka kungasabi le-information eyiyo esiyitholayo because akula nto asila kusize silithola kwamanje kodwa sibonge phela i-PSI ngokungenela kwayo ukuthi la izama ukuthi size phela i-key population abantu abanjengathi ukuthi sikwanise ukuhamba singama-partners siyatesta nomuntu wami nami ngikwanise ukufika ngibatshele ukuthi hayi mina ngiwumuntu omeso ngithanda nalo muntu oyintombazane. So I think i-PSI is the first start for thina because ama-public clinics for manje hayi asikatholi usizo olugondane nathi ngoba sometimes ngasifika lapha emaklinika kufanele sifike sifihle ukuthi ngiyini. So bona information abayengipha yona bebhekene emuntwini othi nale ndoda kukanti mina ngisomuntu othi nale ndoda. So hhayi ezibhedlela okwamanje sesenzima. So for now sisasebenzisa i-PSI ezifoti fethu esingcono esithola khona information lathi ebhekane nathi.
UNkosikazi Patience Dube owekhopha Live Child Network laye uthi abasakhulayo babhekane lo dubo lwemikhuhlane yengulamakhwa.
Okwakhathesi inani labantwana abathola ama-STIs ngingathi liphakeme ngendaba zokuthi young people are engaging kuma-unprotected risky behaviors.
Udubo lolu lungaphela uma inhlanganiso ezilwela amalungelo abasakhulayo zingaqhubeka zibafundisa ngengozi zokuya emacansini umuntu engavikelekanga lokuqakatheka kokulondoloza impilakahle.
Nxa singaqhubeka sisiba lama-dialogues kakhulu laba abatsha sixoxisana labo ngendaba zokuzivikela emacansini. Kakhulu nxa singakhangela indaba yama-condoms nendaba yokusetshenziswa kwama-family planning ufithi kakhulu nxa sikhangela indaba ye-family planning ulutsha lwethu lukubona kunzima ukuthi luhambe ema-clinics lusiya-accessa i-service yonaleyo ye-sexual reproductive health education. ngenxa yokwesaba ukuzajaja ngayo ukuthi kuyathiwa umntwana ole 15 years udingani, ifuna ama-condoms udingani, ifuna ama-family planning tablets.
Iningi labasakhulayo labadala eZimbabwe bayabanjwa imikhuhlane ehlukeneyo yemacansini, kodwa kube nzima ukuyathola usizo ezibhedlela ngenxa yobandlululo okubikwa lokhe lumemetheka ikakhulu kwabasebenza ezibhedlela zikahulumende lamakilinika, okuyikwephula ilungelo labantu kwezempilakahle ikakhulu abaphila nesimo semikhuhlane efana lengculaza. Ngimele iStudio 7 yiwo Bulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.